Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 ngomvulo ebuseni mhlaka 12 kuNhlolanja 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukuhlola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotha lamapholisa eZimbabwe.
Akukhathalekile ukuthi umuntu wakhona umthole senza imithetho iyalandelwa njengoba kunjalo. Akachaywa lowo muntu usadrijilwa lowo muntu akahlukuluzwa lowo muntu. Umthetho weZimbabwe, umthetho weSADC, umthetho we-AU, umthetho womhlaba sawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa zamasotha eZimbabwe.
Siza kuswa imbono yabalaleli ngokwenzakala kwezombusazwe, ezomnotho kanye nenhlalakahle yabo.
Mina ngingumama wentabasini katamaziko la angena kwezinye indawo nganjani thina kuthi engafiki. Mina ngifisa ukuthi ngabe alala khonaphana ku-water point noma e-charge ephansi. Mina ngumama ohamba ebusuku ngabo-2 ngiyedwa ngifika e-bus stop 8 kilometers ilanda ibhasi ebusuku ngo-2.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Iningi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu ngamasotsha lamapholisa eZimbabwe. ISADC ihlangene kwele Ethiopia ngempelaviki emhlanganweni we-African Union yaphatha udaba lweZimbabwe kanye lolwe-DRC. Embikweni ewethule izolo, iSADC isole inhlanganiso ezizimeleyo isithi yizo ezisebenzelana lezitha zeZimbabwe ekuphehleni ukungahlaliseki. Isole njalo abantu abatshengisela ngodlame ngenyanga edluleyo, abanye babo bagqekeza abantshontsha ezitolo. Kodwa lumanyano awuzange ukhulume ngodaba lokubulawa kwabantu abafika phose ama-20 ukutshaywa kwamakhulu lokudutshulwa kwabaningi ngokubikwa kwenziwa ngamasotsha lamapholisa. Iningi belikhangelele ukuthi iSADC iluphathe ngendlela engeyamanga kuhlangothi udaba lweZimbabwe. Umanyano we-AU uthi ulethemba lokuba uhulumende kamongameli Mnangagwa uphakathi kwemizamo yokuvuselela umnotho welizwe. Ngalokho, umanyano weSADC uyasekela uhulumende labantu beZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uyabuya ewaza nje kungelalutho lokho esebelokhu esikutshela ukuthi umongameli usenze lokhu lalokhu ngamaphupho, izifiso. Eqinisweni akulalutho olubambekayo ngoba awusoze uhambe uyebuya ujimbile. Lapho oye khona usuke kule ngxabano enkulu lapha ekhaya, akulazibusiso labakhona le phela sebesazi ukuthi ekhaya le kuchitha igazi labantu, ekhaya le kwephuka amathambo abantu, ekhaya le abantu baphonga udoda baphosele ezitolisini, omama badlwengula, umhlaba ukhangele.
Kodwa sizwile umanyano we-African Union ukhipha imbiko yokucothoza abangena ezitaladeni betshengisela bengacothozi amasotsha lamapholisa, okutshengisa ukubana bayakholwa lokho okukhulunywa nguye umongameli ukubana hayi into le yayingani ijonge ukugenqula nje uhulumende ibangelwa ngabantu abenhlanganiso ezizimeleyo. Uthini wena ngalo?
Uyabona Mkhande labalaleli, into le iyamangalisa. Kodwa ke thina abanye kasimangali ngoba kuwo umanyano we-AU wona lawo ungakhangela abanye abavela emazweni abo, labo badlala uklubhu bathwele nzima emazweni abo ngendaba zombuso wona lo. Ngakho ke nxa bengathi bayavikelana kakumangalisi. Angithi phela nxa bevikela kume bavikela omunye wabo ngoba kusasa kumbe namhlanje labo ziyabuya okwathiwa bafana kwelakiwe. Okwesibili, yini inhlanganiso ye-AU engayinika iZimbabwe sesikhuluma into zomnotho, imali lani lani, anti bonke nje izicelo ezicelayo akumangalisi. Kumele bakhuluma ngalizwi linye basole laba abacabangelti babadala udlame ngoba labo bazivikela emazweni abo labo bayabulala bayantshontsha ngabahlonipha abantu ngakho kakumangalisi bazakhuluma bavumelane laye kodwa kakulali uthonza phuma thina sikhuluma ingqubekela phambili yelizwe ayikhona ukuthabisana nje inkulumo ezingenamsebenzi
kodwa impumela yomhlangano we-African Union le ingayitshengisa ukubana umhlaba awunanzi yini indubo ezikhona elizweni ezibalisa lezi osuke waziqamba
kanti labalaleli thina abanye esesike sabhoda sahamba sahlangana labantu abavela emazweni ayitshiyeneyo umhlaba uwubona unje ulo mkhumbulo omfitshane njalo bathembe khona lokuthi bangakhuluma ngako kuza kwedlula ngoba kabahlali kulawo mazwe kabazihluphi ngakho yana nje iclub yokuxoxisana kabala ndaba lakho yiloo lalowo uyaziphandela lapha khona laphana bayahlangana nje bayagwejisa njengabantu abadala ngakho vele akumelanga ke kusimangalise konke khona lokhu abakukhulumayo kabala ndaba lo muntu kanti kungathi bona ababusa amazwe ekhona lase Africa singela ndaba lathi khwabenzimi ke sikhongihlanda lapha emahoteleni ama-conference center bazasihluphela ngathi angithi vele babona kubo bona babasibusa ukuthi vele ngabalandaba lathi yikho besibulala besibopha besintshontshela besithethisa besiqambela amanga
lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecobangula ezombusazwe ubexoxa le-studio 7 ecingweni eseGwanda silokhu sikudaba lunye untungameli inkomo we-studio 7 uxoxa le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
yinto ebuhlungu kakhulu nabe ikhuluma ngaleyo ndlela ngoba ukhangele ukuthi umuntu olamulayo akhulume iqiniso ngalokho okwethulwa phansi kumbe okwenzeka phansi ngangaba amapholisa ehambe ayafica abantu bethwala impahla ezingasizo zabo ezitolo kule mithetho efanele ilandelwe ekuthini babotshwa njani baphathwa njani ngathi bebotshiwe basikwa njani emthethwandaba bagwetshwa njani akukhathalekile ukuthi umuntu wakhona umthwele esenza imithetho iyalandelwa nje ngoba kunjalo akachaywa lowo muntu ukudadutshulwa lowo muntu akahlukuluzwa lowo muntu umthetho wezimbabwe umthetho we-sadak umthetho we-au umthetho womhlaba kawuvumi lokho okwenziwa ngamapholisa lamasosha ezimbabwe ngakho-ke abantu abakukhulumayo lokho abe-sadak bayalahleka kakhulu bathiya iqiniso njengoba linjalo yebo kuhamba akufanelanga kube lo muntu ongabuka ukuthi nxa usuthukuthele ngohulumende ukusungena kondlovu uthishe isitolo sakhe uthathe impahla zakhe ungene kodube uthathe impahla zakhe isitolo sakhe lobuyana yibugele ongafanelanga vele benzeke bungcolisa umsebenzi omuhle kangaka wabantu bezimbabwe okulwela amalungelo akho umuntu othisa isitolo somuntu kaleli lungelo lakhe umuntu ontshontshela umuntu kaleli lungelo lakho ngakho umuntu olelungelo emhlabeni lokuthi nxa esethukuthele athisa isitolo sakomakhelwane antshontshele umakhelwane
nxa sikhangela umbiko wesadaki lo ungathi kusasekhona yini esingakukhangelela kule nhlanganiso njengabantwana bezimbabwe
ububi be-sadak ukuthi kumele sikhumbule ukuthi yona ngokwayo iyilokho okuthiwa phecelezi i-liberation movement iyinhlanganiso eyakhele empandeni zalabo bahlangana ukuba bancedise ukukhululeka kwezansi yezwekazi le-afrika esithi i-southern africa ngakho sikhangelele okukhulu ukuthi kuphume ku-sadak ikhuluma iqiniso njengoba linjalo yakhele phezu kwalo
isikhalazo esikhulu i-sadak engasizwisisiyo yikuthi ukutshaywa lokubulawa kwabantu lokube bebesenzani akukho emthethweni kwabuya kwabotshwa lalabo abaphikisayo bezepolitiki akukho emthethweni ngokutsho kanjalo kangitsho ukuthi laba kade betshontshela abantu benze okusemthethweni ngitsho ukuthi barongo bona abenzanga okuqondileyo kodwa laba kabafanele baphakamise umthetho bawuphathe kahle amasosha lamapholisa benze okubi ngakho-ke i-sadak nxa ingena endaweni enje ifanele ingene ngendlela ehlelekileyo elokubekezela eleqiniso njalo ikhuze ukuthi yebo kambe nxa ngabe kuletoyitoyi esemthethweni akungabi lo muntu owebela omunye kungabi lo muntu otshisayo otshisa isitolo somunye kodwa phezu kwakho konke lokho amasosha lamapholisa lohulumende umele ahloniphe amalungelo abantu ahloniphe impilo yabantu aphathe kahle abantu yiyo into edingakala kusadak ngokuba nxa ingasakwenzanga kanjalo ingasakhulumanga kanjalo akula nto ezaqonda kusiya phambili iyabe ingasahlonipheki ayikhuze ngendlela efaneleyo abantu bezimbabwe balelungelo lokutoyitoya balelungelo lokukhalala umsebenzi balelungelo lokuhlala ngekhaya, balelungelo lokwenza yonke into ebhalwe kusekelo sombuso. Nxa ngabe kukhona izigebengu ezingene kulabo abenza okusemthethweni, zafika zachisa zatshontshela abantu, kazibotshwe zithoniswe ngokusemthethweni, hayi ukuthi zibulawe, hayi ukuthi omama badlwengulwe, hayi ukuthi abantu bachaywe bahlukuluzwe.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni lo ntungameli inkomo we Studio 7. Umabhalane obona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi ngamanga ukuthi ibandla lezanu PF layabela abantu izembatho zebutho zomsebenzi ama uniform kulabo ababetshontsha ezitolo ngenyanga edluleyo. Uthi labo abantshontshayo abatshonjalo kababuye bezobaqamba ababanikeza ama uniform la. Lokhu kulandela omunye owabotshwayo umnumzana Shepherd Magorimbo obikwa watshela umthethwandaba ukuthi uniform ayeyigqokile wayithola kubandla lezanu PF. Lokhu kuphuma kumsakazo we-ZBC. Iphephandaba leli chronicle lithi untombazana owaba yindaba egudwini ngeviki ephelileyo ecela abesilisa ukuthi bemgqomise kungakafiki ilanga lezithandani le-Valentine's Day ulokhu engakatholi ijaha. Untombazana lo obizwa ngokuthi Mundiye Ngeyiwo Lorraine Guyo uthi ngala malungiselelo alolusuku lanxa ithole imbiko evela ebantwini abazinkulungwane eziyisikhombisa i-7,000 evela emhlabeni wonke, abanye bemthuka abanye bemsekela ngokuthi ngakho ke ngala malungiselelo alelilanga. Iphephandaba le-The Chronicle libika njalo ukuthi iqembu le-FC Platinum likhangelelwe kungqakilana lele Horoya AC namhlantambama. Iqembu le-FC Platinum selivele likhona le-Egini e-Conakry lapho elizadlala laleli qembu elababhoqa 1-0 enkundleni e-Barberfield Stadium koBulawayo. Umqeqeshi waleli qembu Norman Mabeza uthi iqembu lakhe kuzafanela lidlale ngonanzelelo langobuciko ukwenzela ukuthi linganqotshwa. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp ngunombolo ezithi 011-001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Isikhalazo esinaso thina endaweni yakithi sikhala ngebhasi, kanti amazwi ukhola angena kwezinye indawo. Kanjani thina kithi angafiki? Lathi siyawacela ukuthi afike. Mina ngifisa ukuthi ngabalala khomphana ku-water point noma e-charge ephansi. Mina ngumama ohamba ebusuku ngabo-2 ngingedwa nge-bus stop. Umama engohambayo 8 kilometers ngilanda ibhasi ebusuku ngo-2. So singabazali sonke siyacela, fike siyacela nje siyancika singokuthi ibhasi lathi ifike endaweni yakithi kakhulu entabasini. Uzukukhobana abaphuma lathi sicede lathi besifike kithi. Ngiyacela shiwa bakithi, hayi indawo yakithi isho iphele nzima and iphele nzima. Angazi kumbe sawonani okwenza ukuthi amabhasi siwezwe nje siwazwela kwezinye indawo thina singalawo.
Injani okhulumayo Mthulani yendro obuya eKezi emangcwabeni akonyongoli kanye street esidikidikini. Ubhidi Nduna ye hayi thina siyazisokolela abantu bakithi nje ogogo omkhulu nabobaba nabomama bakwethu bavotela ezana endofikeyi bakhala kithi abazali bethu ekhalithi sibathengele loba yini kodwa ma ubatshele ukuthi hayi bantu vusana amehlo libona bathi heyi sisabukubulawa lina ulikhuluma ngoba lingazange labonta igugrawundi yayezana abantu ngiyakhuluma badwabethu kuphela. So mina nje hhayi abazali bona impi ababhekane layo bayazi ukuthi kurongo loko kwenzakalayo kodwa besaba khona ukuthi babona izihlobo zabo zibulawa phambi kwamehlo abo zimulwa phambi kwamehlo awo abantu begidi ingane phambi kwamehlo abo. So into ekhona lapho abazali bethu bayesaba bacabanga ukuthi bengavotela enye iparty kuza kubuya kwenzakale khona ukuyana kwakwayenzakala. So kunjalo kusukusela maphisa kusiyafika khonale phansi esendlozimva kusiyafika phansi khona lokuthi imukwe akula thara kungamagodi umgwaqo kuhambeki kuhanjwa phansi umgwaqo ukhona ngoba kusemathebheleleni akula umuntu ofuna ukusiza indawo nale yonke abantu babuya bezothatha imali beyakha izitulo kwenziwa amabhizinisi thatha imali ihanjiswe eHarare yonke isiyalungisa imigwaqo yakhona besiyakudla bodwa laba abantu bempumalanga. So abadala bethu mina basuli kangako bayesaba lokhu abakubona kwenzakala. So mina ngithi hhayi umthokazi kumele ubone iplan ukuthi omunye lomunye ezibonile.
Siyabonga abasakazi be-Studio 7 namaqiniso elisinika wona angatholakali emsakazweni yamanga eZimbabwe. Momo wakithi mubi, mubi kakhulu. Angiboni kule nto engalunga lapha. Angazi kade sesingakusebenzisa kuyini ngoba i-demonstration kayivumi, amavoti kawavumi, omakhelwane bethu abasincedisi, amazwe alamandla kasincedisi asekela senjalo. Angikwazi, sizacela kuNkulunkulu kuphela. Lo khuluma K Makalova Plumtree. Ngasi sebunzimene.
Kunje nje bayakhala yeyintengo amapetrolu izinkwa zikhwelile wathi eva yomkhulumyawa bakhuluma into engekhoyo. After 1 year kumele kuvotwe uzasilethi isinkwa upresident asilethi ibhaka lilethi ibhanzi abafida abanika amathokazi enkomo abanike namakhuba okulima imdududu leyi bagade bakhote ngalo lonke udulo lwesilubona kathesi. Never akula lutho abantu bezimbabwe impilo yabo impilo yabo bavele bayajwayela ukuphila nzima bazaphila nzima nabantwa babo lezi zizukulwana zabo akula kutshintsha. Mina okwami engikutshoyo ngithi Chamisa yekela ukuncedisa umnangapha embusweni wakhe kuphela zi akhangele ithuba lakhe azaliphiwa nguNkulunkulu lokungena embusweni esebusa yena hayi ukuhamba ekhiphela abantu izijesu ekhuphana izijesu ezinaninjani ngazazi lezo zijesu ukuthi zingene njani kulabo bantu. Akhangele zakhe azaziphiwa laye lawuzaba lezi zakhe izijesu azaziphiwa laye ikho engikutshoyo ukuthi abantu baleli lizwe akula lutho abangalulungisa batatazela kathesi bayenzenje bathi yakusasa bamfuna upresident nalwesi kuye kathesi. Yikho ngisithi kame ngalolo hlupho ngiyamxhosa kakhulu advocate Chamisa ukuthi ahlale phansi abuke laye ungumntwana njengawonke abantwana bezimbabwe kugelwa ngumnangagwa. So laye kabuke umnangagwa yenza into zakhe namasotsha akhe hhayi kugijima esiyakhipha amasotsha ebunzimeni wathi wathi hhayi abantu bezimbabwe bayizithutha kakhulu. Umuntu wangkhona uyamthola ehawula ehlupheka ehlutshwa ngomunye umuntu umlamuleli ngemva kokumlamulela uyathatha lalo muntu ade emhlupha akugijimiselaye akubuze ukuthi ubuvele ufunani uzolamula utshangirayo uzamile ukulamula bese siphakathi kodubo olukhulu kakhulu wangena walamula kodwa ngemva kokulamula ngimbone esekhitshwa futhi egijimiswa kuthuba uvele uncengane umuntu othuthukisele lilizwe ngupresident umgadi hayi wena Tsvangirai kumphele wakhitshwa kuphela uzwalisiphela umuntu kamlima zange awubone umbuso yikho kade kufuna ukwenzakala uChamisa ukuthi laye alingise uTsvangirai uzagijima aphuma phele kungela sitatholeyo esevise yonke into mkhono everything ilizwe labotoka layekele kunjalo azibonele abantu bezanu ngokwabo lokho ngoba leli lizwe bathingelabo abazibone nxa liphela liphelele ezandleni zabo. Ngiyabonga nokuthakaza manje njalo ngiphuma eThuthwana.
Labo ngabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni. Lawe ungasithumela owakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelele abangani lezihlobo. ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu be-Iran zifolile emadolobheni alelo lizwe ngomvulo. Zinanza iminyaka engamashumi lane selokhu kwaba lomvukela wabokholo lwesi-Muslim Islamic Revolution. Abakade befola bebechothozele eMelika njalo bebukisa izikhali zohlobo olutshiyeneyo esigodlweni se-Iran eTehran betshisa iflegi yeMelika. Iqembu lama-Taliban lithi lithemba ukuthi inkulumo elilazo lohulumende weMelika iza kuba lempumela enhle eyokuthi benanzwe njengeqembu elisemthethweni njalo elingasebenzisa amahofisi alo eQatar ukanti lizancedisa ukuthi kuphele impi e-Afghan. Iqembu leli belisebenzisa ihofisi eseDoha esigodlweni iQatar kusukela ngomnyaka ka-2018. Iningi eMelika lilokhu lixoxa ngombuthano wama-Grammys alunyaka oqhutshwe ngesonto ebusuku lapho abahlabeleli bengoma zohlobo olutshiyeneyo abathole isicoco sokunanza kumsebenzi wabo. Umculi uCardi B nguye othethe isicoco sokuba yintshantshi kumculo we-rap njalo ucule ingoma yakhe edla ubhedi ethi Money. Iningi lijabulile kumbona elomkakhe layo oculayo u-Offset. Unkosikazi kaBarack Obama owayengumongameli eMelika uMichelle Obama uphose wehluleka ukukhuluma ngenxa yomsindo abantu bemthabela lapho ezama ukuthi ababingelele. Uqhubekile njalo ngenkulumo yakhe eyamukelwe kakhulu ngabantu abaningi njalo iningi lokhe lisithi liyafisa ukuthi ngabe ngibo abelokho besesihlalweni kulawo khona kathesi. Ubekhuluma eLojada Pinkett, uLady Gaga, uJennifer Lopez, kanye noAlicia Keys. Abanye abaculi abaludumo kulumbuthano bekunguDolly Parton, uMiley Cyrus, uDrake, uNeo, uFantasia, uSmokey Robinson, uDiana Ross, labanye abaninginingi. Asizweni umculo kaChildish Gambino, uDonald Glover weAtlanta, omunye umculi othole izicoco ezimbili ngengoma ethi This is America.
This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Totally be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the bag. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. Yeah, I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm geeking up. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on Giddy. This is Belly.
Lo ngumculo kaChildish Gambino uDonald Glover weAtlanta khonapha eMelika obehlabela kumaGrammys alonyaka yena othi This is America othole izicoco ezimbili ngalingoma kumbothano wonalo wamaGrammys ngesonto. Namhla kwezomculo sileqembu leBlock le Black Umfolosi besithi eGwelutshena lizananzelela ukuthi bayihlabela ngobabo ubuciko njalo akusiyo le ejayelekileyo bangani bathi labo hayi kanti kusenkayi kodwa yini lapho kulamajaha amahle khona lizizwele
ngiyagithi ngiyagithi
Yebo-ke sibonge umculo weBlack Follows ngezinye indlela abathi bona hayi emaNdebeleni bahle abane wethu kakho ngijolo yedwa ongabokekiyo siwuliwuzwa ke lo mculo ophuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi selichothoze umanyano weSADC ngokwehluleka ukusola ukuhlukuluzwa lokubulawa kwabantu okubikwa kwenziwa ngamasotsha lamapolisa eZimbabwe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.